Ukubana kuyabhaliswa kakasha ibhithi lelo kunikeza abantu izithupha, mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha. Ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha, iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi baningi abantu kuleli abangasela zithupha, kuzashiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuze kuqale kubhaliswa abantu, bethi bengabhalisa abantu bese kulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi bekungakazi lohlelo olucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathola ukuthi umuntu abengalabhethi engelani. So bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kulalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxela phana ukuthi labo abalezihlobo abalesituation enje ebenefit.
Kodwa ngokubona kwakho, nxa kuyikuthi abantu besigaba seMatabeleland bengathola bona izithupha, bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhalise nokuthi bezwisise ukuqakatheka kwevoti. Okuluhlupho yikuthi eMandebeleni sila abantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti, and khonokhana bengaqeda ukuthi abantu bengavoti abakaze becacise ukuthini uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotelwe, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti, kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka kwevoti.